Ugatsha olubona ngokondliwa kuhle kwabantwana kumanyano e-United Nations ole-UNICEF luthi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 181 million abaphansi kweminyaka emihlanu abathola ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba emazweni atshiyeneyo omhlaba okugoqela eZimbabwe. Ugugwalo elwethule namuhla olilesihloko esithi Child Food Poverty, Nutrition Deprivation in Early Childhood, UNICEF ithe emhlubulweni wempumalanga lowezansi yezwekazi le-Afrika, iSomalia yiyo ekhokhelayo ngalolu duko, ilandelwa yi-Ethiopia, yona elandelwa yiLesotho leMalawi. IZimbabwe yona ihlezi kuzinga lesihlanu. ISomalia yiyo ekhokhelayo njalo emhlabeni jikelele, ilandelwa yiGuinea, kuzobuya iGuinea-Bissau kanye le-Afghanistan. UNICEF ithi izwekazi le-Asia yilo elibhekane lodubo labantwana abahlaselwe indlala abedlula izigidi ezingama-chumi ayisithupha 64 million ukuthi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa abayizigidi ezingama-chumi phose ayisikhombisa 59 million. Ngokunjalo i-UNICEF ikhuthaze ohulumende bamazwe la ukuthi basungule inhlelo zokutholisa abantwana ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane ebangelwa yindlala. Ngenyanga edlileyo i-UNICEF yazise ukuthi idinga imali engange 84.9 million US dollars eyokudingela uzulu weZimbabwe ukudla okugoqela abantwana abafika phose isigidi 866,000. EleZimbabwe libhekane lendlala ehlasela abantu abayizigidi eziyisiyagalolunye 9 million. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze udokotela Enoch Swanda ukuthi uthini ngombiko we-UNICEF lo ewethule namuhla.
Umbiko lo ngawungethusi ngenxa yokuthi amazwe angalakudla okwaneleyo ingabe angalakudla okusuthisa umzimba abantwana yiba bagcina beswela ukudla. Nxa beswela ukudla amandla abo okulwisana le mkhuhlane ayehla, basuke bedelelwe imikhuhlane eminenginengi okunye kuze kwaphambanisa ukuthi into yakhona ingabisaphela impilo yonke. Udubo lolu olukhulunywa ngalo luhambelana lemango lamazwe angela kudla okwaneleyo ngezindaba ze-economy yalezo zigaba. Okwengezelela lokho yikuthi umhlaba uyatshintsha sekule climate change, lalapho kwakuzakala khona ukudla sekusiba nendlala. Lokho kwengezelela udubo lolo olukhulunywa ngalo.
EZimbabwe khona ungasichaza uthini isimo sabantwana abaswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba?
Asikwazi ngoba akuzange kuhlolisiswe ngabantu beZimbabwe ukuthi bazi ukuthi bangaki njalo bangaphi, ngoba iZimbabwe ilizwe elile ndawo ezitheneyo eziyindawo zinezilimo abantwana bayasuda, ezindawo akulazulu komile abantwana bayalamba. So kakuzwisiswa ngefanele ukuthi kwazakala ukuthi udubo lolu lunganani, kodwa akungezakele luswelakale. Kuloku swelakala kokudla indlala, lokudla ukudla okungela ma-proteins, uphongusidle uporridge njalo nje nsuku zonke uyabusuthi, kodwa umzimba ulendlala. Ukudla yikho okwakha umzimba, wakha amathambo, wakha izinyama, kwakhe lamasotsha ayiwo asivikela emkhuhlaneni eminingi. Kungaswelakala ama-nutrients lana afaneleyo, immunity yana kasakhuli ngemfanelo, iyaqhubeka ekukhuleni kwayo. Ingaqhubeka ekukhuleni kwayo, senelisi ukuvikela umntwana imkhuhlane, sedelelwa imkhuhlane njalo nje.
Yiphi leyo mkhuhlane engamhlasela?
Ikakhulu ama-infectious diseases abangela isihudo, respiratory diseases abangela ukuthi umntwana akhwehlele, ingabe abe nofuba. Imkhuhlane enjalo engaba khona emntwini ongela poor immunity njengoba isisebenzisa.
Umntwana dokotela esingathi uthola ukudla okwaneleyo esingathi i-balanced diet ngesiNgisi uyabe thola ukudla okunjani njalo mhlawumbe kangaki ngelanga?
Kuthiwa kufanele umuntu abe lokudla okune-carbohydrate. I-carbohydrate izuza emabeleni, emabeleni, esinkweni, ezinto ezinjengalezo, emputshini, carbohydrate. Kufanele kube le-fat, ifethi yani ivame ukuphuma entini ezinjengenyama. Kufanele kube ne-protein. Protein iyakwanisa ukuphuma enyameni, but into ezinjengamaqanda nxa ikhona indlubu ungazi khona. Kubhalanse nje kugabaniswe le mbhida layo iyaletha ama-nutritional properties. Ibhalanse ugabaniswe. Ayibona ukuthi kuthi umuntu udle iporridge yempuphu ekuseni, wadle emini, wadle ntambama. Uyabedlile wasuta kodwa kungela balance efunekayo.
Lo ngudokotela Elopis Vanda ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7 ekoBulawayo.
America,